you a pleasant evening and a very, very good night.
Siyabonga Gibbs Dube siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 16 ngonkwenkwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingalichona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyini ngenjabulo ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kuqhamuka inkulumo phezu kwesikhundla sikamgcini isihlalo webandla le-MDC Renewal Team esigabeni seMathebeleland North.
Kumqoka ukuthi abantu basola indlela akhokhela ngayo ukubana yiyo enza inhlanganiso sengathi ijedela emuva kule ukubana iye phambili.
Kodwa umgcini isihlalo webandla leli ulandula limbiko.
Lokho I think ngumuntu nje owumanayo. Kumbe ophuphileyo efuna ukuthi kwenzakale into enjengayona leyo, but surely kungaba le meeting eyahlala mina ngingayazi.
Ababalekela udlakela lwe-xenophobia kwele South Africa babikwa bebuyela njalo ngobunengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sekuqhamuke inkulumo phezu kwesikhundla sikamgcini isihlalo wesigaba seMathebeleland North kubandla le-MDC Renewal Team. Isikhulumeli sebandla esigabeni lesi umnumzana Mfazo Mpunzi utshele iStudio 7 ukuthi kube lo mhlangano webandla kwanqunywa ukuba kumele umgcini isihlalo umnumzana Sengezo Chabangu asuke kulesi sikhundla.
Sazinuka amaqhwapha abantu baxoxa kulo mhlangano ngokukhululekileyo, kwadingwa ukubana kuyini imbangela yasitholakala imbangela edala khona lokho.
Yona imbangela yakhona kuyini, ungasichasisela ngamafitshane?
Njengoba ngithile ukubana siyinhlanganiso ekhululekileyo, abantu bakhulumile, amalunga ebandla ekhululekile-ke emhlanganweni lowo. Amalunga akhuluma kakhulukazi, aba nensolo kakhulukazi ngo lo ophethe uba nguchalimana weprovinsi, ubaba uSengezo Chabangu ongumgcini sihlalo, ukubana nguye ovimbela ingqubekela phambili yaleli bandla eMathebeleland North Province. Yikho-ke amalunga asesenza isinqumo-ke esiyisiminya njalo esiqinileyo ukubana kungangcono kuthathwe inyathelo ukubana lundoda amiswe umsebenzi wakhe njengochairman weprovinsi, ukuze phela into zihambe kuhle ngenxa yokuthi ubukhokheli bakhe yibo benza ukubana izinto zingahambi kahle. Ikanti abantu ibandla lethu bayalifuna, ibandla lethu abantu balithakazelela kangaka eMathebeleland North Province.
Macala bani etheswa umnumzana Chabangu?
Okukhona engakutsho yikubana khona abantu ba-raise-ile ama-issues athize. Okumqoka engakwethula lapha yikubana abantu balensolo kakhulukazi ngokuthungameli bakhe yena-ke umgcini sihlalo uSengezo Chabangu. Ngokumqoka ukuthi abantu basola indlela akhokhela ngayo ukubana yiyo enza inhlanganiso sengathi ijedela emuva kulo kubana iye phambili.
Okokuthi sikhuluma nje kathesi sekungubani umgcini sihlalo?
Ngikhuluma nje ngisenze nje ke amalunga ebandla kulowo mhlangano akhethe ukubana uCornelius Mbayiwa oyi-guardian and council member-ke yebandla lethu abe ekhokhela-ke inhlanganiso kwiprovinsi yethu njengo-caretaker chairperson kuze kufike-ke i-elective congress yethu kusiyaphela wona lo mnyaka.
Alo-ke ngumnumzana Mfazo Mpunzi, isikhulumeli sebandla le-MDC Renewal Team esigabeni seMathebeleland North, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eMathebeleland North. Kunjalo nje, umgcini sihlalo walesi sigaba umnumzana Sengezo Chabangu kubandla lonaleli ele-Renewal Team ulandule limbiko kungxoxo ayenze le-Studio 7 lapho athi khona ngamanga aluhlaza tshoko akhulunywa nguMpunzi.
Lokho I think ngumuntu nje owumanayo kumbe ophuphileyo efuna ukuthi kwenzakale into enjengayona leyo, but surely kungaba le meeting eyahlala mina ngingayazi. I haven't called any meeting. Akuzange kube le meeting. So I think nje ukuthi ngiresponde to that lakho kuyabe kungaqondanga. Ngoba ngakulama issues anjengawona lawo abuyi from the province, abuya from the national. So ukuthi ngitshone ngiresponda entweni enjengana leyo akakuncedi. Kungangcono kumbe sikhulume ngenye into engayisiyo leyo.
Yena umnumzana Mpunzi uyini ebandleni?
Ungu-administrator. Ngumuntu ongu-administrator. Antona ukuthi ikhona sithi kuyabe kuvele kungancedi lokuthi ngikhulume ngezinto ezinjengazona ziyana. But nga yena esevele sekhuluma into enjengana leyo ukuthi ukuthi mina will take an action against him.
Manje pho kuyina ongaba ikubangisa khona?
Well, angeke ngikhulume lo administrator because vele izinto zangkhona i-office yami, yes, it works with administrator, but on administrative issues. Mina I'm on the other side ye-political. Akula ngenye indlela lapho ukuthi i-administration isingakhuluma this, then the political wing ikhulume that. So ngumuntu nje I think ozama afuna ukuthi angabe uyakucabanga ukuthi akuzama ukuthi akwenze, but hayi, udlala ngesikhathi.
Lo ke ngube kungumnumzana sengezochabanga umgcini sihlalo webandla le MDC renewal team esigabeni seMatabeleland North. Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli sebandla leli umnumzana Jacob Mafume yehlule. Inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe zabaleka kwele South Africa ngenyanga edlule kuze kuqhamuke udlakela olwaluqondiswe kwabo kuza oluthiwa lona xenophobia. Kwafa abantu abayisikhombisa kwalimala abambalwa kudlakela lolu. Ngemva kodlakela lolu uhulumende wakwele South Africa wasungula uhlelo lokubopha abokuza abangela amaphepha abavumela ukuhlala lokusebenza kusemthethweni. Lolu hlelo oluthiwa i-Operation Fiela selumisiwe. Kodwa iningi lalabo ababalekayo sebephindele njalo kwele South Africa ngoba besithi eZimbabwe umumo wendlala mubi kakhulu. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwean Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kodwa kwathiwa kwakusokusimangalisa yikuthi wasekungena amapholisa lamasosha labe-immigration sebeyibo asebehamba bebopha labo abangekho elizweni lelo ngekho emthethweni esakubona sakuthatha njengokuthi sekuyi-stand sponsored xenophobia ebisenzakala. Yinto-ke ehlukumeze abantu kakhulu leyo ngoba sibabone bengena konke le Methodist Church lapho kuhlala khona ama-refugees esikubona thina kuyinto vele kade kungamelanga yenzakale ngoba into akade ikhona emqoka yikuthi kuqale kuqedwe udlame olukhona okuthiwa xenophobia kuthi konke sekuhleli phansi sekusaziwa ukuthi kade kuyini okususa xenophobia bese kungakhulunywa ukuthi manje labo abanapho ngekho emthethweni kumele benziweni. Hayi, lokho uhulumende akade kwenza. So thina kuyasithabisa kakhulu nga uhlelo lolu solumisiwe ngoba thina sibona luhlelo olungaqondanga.
Ubona abeZimbabwe banengi yini ababalekayo kusukusela ngesikhathi sezenophobia ngoba sizwa kuthiwa emngcelweni weBait Bridge bese kulabantu abaningi abaphindelayo bevela eZimbabwe bebuyele South Africa.
Banengi kakhulu loba singelazo nje inumber zabantu ukuthi zingaki kodwa abantu abaningi abahlala kulezi ndawo esithi ngama-segment emalokijini babalekile babuyela ekhaya bese saba ukuthi bachaywe ngoba anti siyawazi ukuthi kube lamabhasi abuyileyo athwala laba kade behlala kuma-camps akade sekhona laba kade kungafinyelelwanga kibo bese saba ukuthi lokhu kungabafinyelela bahle bathwala impahla zabo babaleka babuyela ekhaya. Manje uhlupho bebaleke baye ekhaya ngapha e-South Africa bayasebenza sokumele futhi babuye emsebenzini yikho sibona kulabantu abaningi emngcelweni weZimbabwe leSouth Africa abantu sebebuthi bezoqalisa umsebenzi wabo ngoba lolu udlame kade lukhona solungani solwehlile ngoba vele sikwazi eZimbabwe abantu angeke behlale bengekho emsebenzini yabo.
Lo ke ngumnumzana Nqaba uTho Nicholas Mabhena umgcini isihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubekhuluma le Studio 7 ekhona le eSouth Africa. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930 5940 la ku 15455 kilohertz lilakho njalo kusithola ebulenjini kuinternet kukheli ethi www.studio7news.com. okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Yalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu usithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo lethu sixoxa loNkosazana Grace Mathe, umgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions kuWestern Region. Siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga. Union Advisory Council esikukhangeleyo kakhulu ngamalungelo abomama ikakhulu ukuthi ngabe senza imisebenzi efana nayo labo baba iholo lokuthi kusetshenzwa njani esikuthi ngama-conditions liyahambelana iholo liyalingana lezikhathi zokutshayisha omama ibunjwe umsheni labo baba izindlu zethu ezincane ukuthi zilama-facility wonke ayenza ukuthi umama akhululeke asebenze ekhululekile siye khangela njalo ukuzwa nguzwa kwabomama akukho kuphela ngaphandle izinto emsebenzini kukhona ukuthi bayahlukuluzwa ngendlela ezijeneyo.
Konke lokho okuqambileyo liyakuthola yini njalo kuyini elikwenzayo ngakho?
Kuyatholakala ukuze size sikukhangele njengoba nje sikhuluma besile program ekade siyenza sikhangele kakhulu ngakhonoko ukudlanzwa kwabomama okuthiwa yi-sexual harassment emsebenzini siqathanisa le-domestic violence. Kuyatholakala kakhulu ikakhulu kulabo abasakhulayo abatsha abangena imisebenzi. Ilizwe lethu leZimbabwe imisebenzi iyahlupha. Uzathola ukuthi umntwana uyaphinqa ezindlenile. Kulamaphepha ngala maphepha kodwa umqashi kumbe umanager omkhangeleyo ukuthi iqanse eyenze lokhu akufundeleyo. Iyatholakala ukuthi kwezinye isikhathi babe befuna ukuthi niye labo emaqanjini.
Omama bayabuya kini yini ukuthi libancedise?
Congress of Trade Unions ibunja ngama-unions ezisebenzi ngama-industry azo ziyama-union atshiyeneyo. So i-union ne-union yokufinde ukuthi kulo okuyenzakalayo okungani kutshiyene okuyabe ku-industry yenaleyo esebenzayo. Singayenza i-campaign sibafundise, siyabe sisithi sibavule ingqondo. Yikho lapho okuvuleka khona omama beqalise ukuthi belethe izinsipho zabo. Yithi la kwesinye isikhathi umuntu uyalisishaba esihlabeni ukuthi nxa ngingakhuluma umsebenzi ngaphela abantwana nje abathini. So you find ukuthi even our male counterparts bayabuya bezisitini ukuthi ayi endaweni yethu kungani kulokungakaphatheki kuhle kwabomama kodwa bayishaba sesisethi yafika. Sesibonile ukuthi silakho sihlehle isikondo omkashi sikhulumisana la.
Kodwa bona omama bayawazi yini amalungelo abo lokuthi balithola ngaphi?
Ye, nxa besebenza i-active beleyini bayakwazi ukuthi basithola ngaphi. Abanye bayawazi, abanye abawazi. Uhlupho lwabomama yikuthi nxa kuyinto eqondane labo balobuvila bokuthi besuku. Siyazama ngazo zonke izindlela ukuthi senze ama-workshop, sibhode, asizame ukuthi sinxa sibabize sibone ukuthi kababuyi. So ikampeni bethu sibalande emsebenzini yabo, siyexoxisana nabo ngezikhathi zabo zokuphumula, lunch break, tea break, besihamba. Amanye amakhampani nje bevuma but amanye sidolobhu sikhola ukuthi umqashi yabe engathandi ukuthi bevuleke ingqondo beshisaba ukuthi izakahlupha. Asibafundisi kuphela ngamalungelo kodwa sibafundisa ngokuthi ukuthi ikhampani iphile i-production kumele ibe khona. Umuntu osephiwe ulwazi uyakwazi ukuthi kumele ngisebenze ukuthi ngizuze iholo, I have to work.
Sesibuya kudaba lolu lokulahlekelwa kwemisebenzi, ama-retrenchments lokunye. Abesifazana kungabe kubahlupha ngendlela ehlukileyo kulabesilisa yini?
Akuhlukananga kakhulu ngoba xa ungasedla income uzaphilwa uthi. But kubomama especially the single ones, lama widows. Kuba nobunzima kakhulu ngoba nguwe ubaba, nguwe umama. So ngakho kube njalo sibe kuyahlukuluza. Okubuhlungu kathesi ukuthi whether usebenze iminyaka emingaki 40-50 iyaretrentshwa, ukuthi uyihambeli ngemali yakho ende uzayilinda. Ungazi ukuthi ibuyanini. Abanye begcine besifa we-red lo mama owayesemelini waze wagcina isifa through i-stress. Imali yakho nilokhu ingakaphumi. Lakhathesi siyazama ukuthi ifokusane le mali yakhe. Imali yakhona ingakayitoki. Ukuthi ethini wayesekhulile ukuthi kudingadinga omunye umsebenzi okungasalungi.
Imalapha ingxoxo yethu, sibongile ukuxoxa la.
Hayi, lami ngizenile ukuthi like lizwe isikhalazo zethu njengabomama. Siyakudinga sibili i-exposure enjalo ukuthi omama bezwe ukuthi ihlanganiso leyo imele bona. Nxa kunokwenzima emsebenzini isisiyakhona ukuthi siba-protecte but si-approache abaqashi babo singakhulumanga ukuthi uhlupho lolu olwenzakala enkampanini sibuthongo kanye. Siyabakhusela sibavikele but silungisise izinhlupho zabo. Kuhle ukuthi ube lilunga ngoba nxa usuyele lihlupho ukuthi abaqashi babe belokhu be-aphila kuze kuyefika e-Supreme Court. So wena nxa ulilunga akulalutho olukhiphayo. Nxa ungaselunga siyakuncedisa. Kodwa bayakuliva abakuthi i-10% of ilokhu zen-benefit eyabe uzayithola especially kulabantu abasebenzi. But i-10% kuya ngama-unit.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Grace Mathe, umgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ku-Western Region. Lithiye njalo indlebe kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni. Lilami Owen usithandekile Mhlanga. Ngikhona pha eWashington DC.
Sibonge ke uzithandekileyo Mhlanga obesethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane njengokutsho kwakhe thiyani indlebe ngeviki ezayo kuhlelo lunye. Singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Kuqhamuka inkulumo phezulu kwesikhundla sikamgcini sihlalo webandla le-MDC Renewal Team esigabeni seMathebelele North. Kodwa lo mgcini sihlalo umnumzana Sengezo Chabangu wolandula limbiko. Lingakhohlwa ke ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.studio7news.com. Olivalelisayo igama lami ngu-Chris Gande lilayo.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lila.